So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 11 kuzibandlela 2018 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
The recent harassment and arrests and alleged torture
ukuchaya kwabasakhulayo kobulawayo abaveza imbono yabo ngegugrawundi kuhle kutshengisele ukuthi iZANU-PF lomnangagwa abakazilungiseli njalo abakafuni ukuhlonipha amalungelo abantu.
Inhlanganiso yabokholo lesiKristu iZimbabwe Defying Destiny Network ixwayisa uhulumende ukuthi ebuse ngendlela esuthisa uZulu etshiyane lebilandelwa ngumgabe.
Kohlwe ukuthi umoyo uthe indlela iconstitution yelizwe eyasunduzelwa ngayo eceleni ayilunganga. And ekhulume njalo umoyo ube khulume ngumuntu weparty ebelonga kwenye faction. So okwenzakalayo ukuthi kungaba njalo iqiniso liyaqhamukana phakathi abanye abantu bamingale abanye bemingale.
UZulu wamukela ngembono etshiyeneyo amazwi kamnumzana Jonathan Moyo, yena othi abantu abaningi bathukuthele ngokugenqulwa kukamgabe libutho embusweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uthi umkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai yena osandafanisela ukuthulako ukuthiya isikhundla ulelungelo lokukhetha umuntu ozathatha isikhundla sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yamabandla okholo lesiKristu iZimbabwe Divine Destiny Network isixwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ebuse ngendlela esuthisa uZulu ehloniphe amalungelo oluntu njalo ehlukane lemikhuba ebilandelwa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe yena ogenqulwe libutho nyakenye. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba eHarare, uBishop Makhaya uthe ukuboshwa kwabasakhulayo abaveze imbono yabo ngegugrawundi ngesikhathi umongameli Mnangagwa ekubulawayo kutshengisela ukuthi yena leZANU-PF abakenelisi ukulandela imithetho lokuhlonipha amalungelo abantu.
The recent harassment and arrests and alleged torture
ukuchaya kwabasakhulayo kobulawayo abaveza imbono yabo ngegugrawundi kuhle kutshengisele ukuthi iZANU-PF lomnangagwa abakazilungiseli njalo abakafuni ukuhlonipha amalungelo abantu.
Wengeze wathi ibutho kanye lohulumende kamnangagwa kumele baveze amabizo ama-CIO lamapolisa abotshwayo kumbe ababulawayo kuhlelo lwe-Operation Destroy Legacy ngemva kwendaba esezizwakala ezokuthi kwafa abantu.
For any nation or any new dispensation that wishes
ilizwe linye ngalinye elifuna ukuzilungisa kufuze lenze izinto ecikeni. Yikho thina sithi kumongameli Emmerson Mnangagwa yasinike amabizo lalapho abagcine khona labo ababanjwa luhlelo lwebutho lwe-Operation Restore Legacy, ngoba ukuswelakala komthetho elizweni kulimaza wonke umuntu.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Kudakwashe Ncube uthe iZDD akuvuzanga iqedele abantu isikhathi idingana lezinto ezingelabufakazi.
Isicelo seZimbabwe Divine Destiny siyakhathaza ngoba akula sisekelo esitshengisayo ukuthi kulabantu abanyamalalayo phakathi kwe-Operation Restore Legacy. Njalo okwenzakalayo yikuthi kuzaba nzima even ukuthi uhulumende kumbe amapholisa eqalisele ngaphi ukuphendla lolu daba. Njalo kuba nzima ukuthi kuyi-organization eyenza isicelo esinjalo kungabi loba le-evidence abayifakayo.
Ilunga leZDD elimela iHarare umfundisi Gatri Kwanzula ukhuthaze umongameli ukuthi ezame ngazonke indlela ukuthi umbuso wakhe ulandele imithetho ngoba engehluleka uyabe sehluleke ukunakekela uZulu.
It's good for the church to send a message that we want
kuinto enhle ukuthi abensonto bakhala ngokuthi imithetho sokufuze ilandele eZimbabwe ngoba ilizwe elingena imithetho aligcini kahle uZulu walo.
Ngameli umnumzana Robert Mgabe ukhitshwe esikhundleni ngohlelo lweOperation Restore Legacy lona asolubangele ukuthi abanye abecele inkokheli yeZANU-PF elingasekeli umongameli okhona manje elibizwa ngokuthi ngeleG40 egoqela umnumzana Jonathan Moyo lokuboshwa kwabanye abanje ngomnumzana Ignatius Chombo labanye abaningi. Mele isitudio 7 ngiseHarare ngiGibson Pepe.
Okay, waba ngumphathi ntambo wezemfundo yaphezulu kuhulumende kamnumzana Robert Mgabe njalo obaleke elizweni sikhuluma nje umnumzana Jonathan Moyo uthi abantu abaningi bathukuthele ngokugenqulwa kukaMgabe embusweni libutho. Kodwa la ngamazwi abe inhlekisa enkulu ebantwini abaningi enkundleni zebulenjini zokukhulumisana ezigoqela eFacebook leTwitter besithi bayajabula ngokususwa kukaMgabe. Ekhuluma emsakazweni kamabonakude oweBBC ekuseni namuhla, uMoyo uchotoze uhulumende omutsha esithi ngowamasotsha njalo uthi eZimbabwe akusalandelwa umthetho. Wengeze wathi ukususwa kukaMgabe embusweni yinto engekho emthethweni ngoba wakhitshwa ngodlame kungalandelwa isisekelo sombuso welizwe iConstitution. Isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba ekhuluma lo msakazo weZBC yena uthe uMoyo ngumuntu ohumanayo. Lanxa bekhona abachothoza amazwi kaMoyo, bakhona njalo abathi impela uqinisile ukuthi ibutho lephule umthetho sisekelo ngokugenqula uMgabe. Omunye wabo yincwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Abantu basuke bamamela kakhulu indaba kababo uMgabe mhlawumbe ngoba kabamthandi basebelindele ukuthi aphume, kodwa bakhohlwe ukuthi uMoyo uthe indlela iconstitution yelizwe eyasunduzelwa ngayo eceleni ayilunganga. And ekhulume njalo uMoyo ubekhulume ngumuntu weparty ebelonga kwenye faction. So okwenzakalayo ukuthi kungaba njalo iqiniso liyaqhamukana phakathi, abanye abantu bamengale abanye bemengale, iqiniso elipheleleyo beselisala lingekho egcekeni.
Kodwa wena ungathini ngombiko wakhe wonke nje konke akukhulumileyo? Ngumuntu olomqondo kumbe ngumuntu obehumana nje ngoba wakhitshwa kuhulumende?
Kukhona khona ukuthi hayi njengomuntu okade sesihlalweni kuhulumende njalo esebandleni emele elinye iqembu phakathi kwebandla, kunenga kukhulumileyo okwe-faction yakhe aphuma kuyo. Kodwa ke usizi ukuthi usapho lweZimbabwe luningi alusamamelana izinto ezibalulekileyo uMoyo azikhulumileyo, ezifana nokuthi kulungile yini ezweni ukuthi umthetho welizwe ubeke eceleni amabutho elizwe asetshenziswe ukuthi faction yeparty eyodwa ithathe umbuso. Ngoba kube khona ukujabula okuningi ngabantu bejabulele ukuthi umbuso suthethwe kuMgabe wabekwa kwezinye izandla, abantu basebekhohlwa ukuthi akumelanga babheke amagama abantu lemizimba yabantu kodwa bazibuze ukuthi okubusa ezweni ngumthetho yini. Ngoba into enzakele eZimbabwe ukuthi umbuso uthethwe ngodlame, kusasa lowo mbuso uzathathwa ngedlame ibandla eliphikisayo linganqoba ama-elections. Kodwa kuyana ngenxa yenjabulo yethu lokuthakazelela kwethu ukutshintsha kwezinto sisuka sikukhohlwe, ukuphakamisela uMoyo khonkuyana ukuthi lithini ngokusunduzelwa eceleni komthetho yinto ebalulekileyo leyana ekhulumileyo. Kufanele ukuthi ngamaZimbabweni siyahlala phansi siyekele ukuzihlukumeza ngamagama abantu lamabandla, sibheke indaba yomthetho obuzayo.
Ubaba uMoyo uthi njalo eleZimbabwe sokuyiloko kuthiwa ngesiNgisi yi-banana republic, uthi akusela mthetho, umthetho awusalandelwa eZimbabwe. Yebo kunjalo.
Okwenzakala eZimbabwe ukuthi umbuso uhluthulwe ngodlame okuthiwa ngesilungu yikhulu. Bangakugcoba ngamafutha anjani, bakufake iperfume engakanani, eqinisweni ukuthi iZimbabwe ibuswa yi-army njengo njengoba kathesi sikhuluma bengabe befaka imask yokuthi civilian government but okotho olukotho ukuthi umuntu obusa izimbabwe kathesi ngochiwenga lo parents shiri lo moyo umnumzana umoyo nangakwa singathi lokho kuthi ayipuppet efakwe kwathiwa ozuzothatha amandla nanga uyiface kodwa okukhona lapha ngesilungu kuthiwa yimilitary junta enamazimbabwe amaningi aza kunanzelela khona komhla kuyathiwa iopposition inqobile okhethweni sokumele umbuso usuke kulaba uye kulaba yikho zabona khona ukuthi obusa eZimbabwe kubani
ubaba uCharamba uthi yena umoyo ngumuntu ohumanayo livaka lendoda elabalekela izweni la chia imuli yalo lichiyela umgabe ungathini ngamazwi kaCharamba la
hayi kodwa ntiqiniso siyalazi ukuthi umoyo ngaka balekanga ngabe bambulele ngoba abantu ababusayo bona ababahluthula umbuso yiba abantu ababekugugura undi yiba abantu ababekumramba dream yiba abantu abayenza ama disappearances lokunyamalala kwabantu abanengi umoyo njengomuntu okuzani laye uyakwazi khonoko bangamhleka bathu ligwala kodwa ubengalazi izikhali zokuzivikela ngoba abantu abebemfuna bebephethe izikhali la ukhuluma emi uCharamba phezulu kwesinye isiduli njengoba umoyo la ikhulume kwesinye isiduli kodwa iqiniso limi kwenye indawo
Umnumzana Dinizulu Macapulana yincwethi kwezombusazwe sixoxela ekwele South Africa.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Oke waba isiphathamandla senkampani kahulumende encingo iNet1 umnumzana Reward Kangai yena obotshwe izolo umiswe emthethwani laba kamantshi eHarare namuhla setheswa amacala enkohlakalo angamajumi amabili lanye. UKangai ubotshwe yiziphathamandla zogatsha olukhangelane lokulwisana lobuhuquluzi olweZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ukhululwe ngemva kokuvunyelwa ngumantshi ukubhadala amadola ngamashumi ayisishiyagalombili esibambiso i-bail. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ithi ihluze amacala alikhulu lamajumi amahlanu aphathelane lokwephulwa kwamalungelo oluntu nyakenye. Isikhulumeli salikomishini unkosazana Priscilla Mbanga uchasise kabanzi ngomsebenzi wabo kungxoxo ayenze lo Gainer Gumede weStudio 7.
Ikomishini yenza umsebenzi omningi kakhulu khangelana lamalungelo abantu beZimbabwe. Besithola ama-cases esathi ngama-cases abantu ababuyayo besizositshela ukuthi amalungelo abo aveme njani ngo-2017. So sithola ama-cases afika adlula i-150. Sikwanisile ukuthi sihambe sibona amalungelo abantu ababotshiweyo abasemajele, abantu abagula ngengqondo, abantu laba ababengela abangenelisiyo ukuzivikela emthethweni. So besikhangela amalungelo abantu benalabo esibathi ngama-refugees, bonke benalabo besikwanisile ukuthi sihambe siyekhangela ukuthi bahleli njani eZimbabwe. Siyenelisile futhi ukuthi sikhangele ukuthi i-BVR ukuthi abantu beregister for ukhetho oluzayenzwa ngo-2018 luqhuba njani. So i-commission ihambile kuma-provinces amane eZimbabwe bekhangela ukuthi i-process le-BVR iqhutshwa njani.
Singathi izikhalazo eziningi ezidlolisisileyo ngo-2017 zimayelana lani.
Sithole izikhalazo ezimayelana ngomhlabathi ukuthi abantu bebekhishwa lapha behleli khona lokugotshwa kokudla ukuthi abantu bebephiwa njani ukudla abanye bebekhala kakhulu ukuthi bebengatholi ukudla lokhu akade bekhangelela ukuthi bazakhola okuphiwa abantu bonke ngenxa yokuthi ingxenye abahambelani ngenye i-political party
kuthe umnyaka kuphela lapha sabona untshintsho izandla zintshintshana lapha kuhulumende umnumzana Robert Mugabe ekhitshwa esihlalweni kungeniswa umnumzana Mnangagwa ungathi sokube lobubelo na mayelana lamalungelo abantu eZimbabwe sokungcono na
kusesemasinya ukuthi sikhulume ukuthi sokungcono yini kumbe na ukabi ngcono kodwa amanye ezinye zezikhalazo kade sizithola yukuthi amapholisa amaningi kakhulu so bekuphuma izikhalazo eziningi khangela khonokho and kathi esinyase sikhangela siyabona ukuthi amapholisa hayi asesemaningi kangako akusele ama-roadblocks amaningi kangako yikho maybe okunye kwezinye izinto esezitshintshile kodwa thina njenge-commission saphomisa i-statement lapho esasikhangela ukuthi esikukhangelelayo ngo-2018 kuphuma emazwini akhulunywa ngumongameli welizwe so khangelela ukuthi kuyabe kulokuthula ngasikhangela ukhetho luka-2018 ukhetho lukamongameli elizenza ngo-2018 abantu abathathelwa inhlabathi bazathola esithi compensation khangelela ukuthi amalungelo abantu abahlezi emajele abagula ngengqondo amalungelo abo bekholisa amalungelo abo
nxa amalungelo abantu engananzelelwa kumbe engaqakathekiswa lina lenzani ngakho khonokho ukulungisa umumona lo
njengenhlanganiso abantu bengabuya bekhala ukuthi amalungelo abo ahlonitshwanga siyahlolisisa ukuthi indaba yenaleyo ihanjiswe njani ngase sihlolisise indaba yenaleyo esiwathi ngama-investigations ngase sihlolile siyahambisa indaba yangkhona kulabo abakwanisa ukutshintsha umumo wangkhona nxa kulo minister ofanele ekhangele indaba yenaleyo siyahamba kuminister naleyo ukuthi etshintshe nxa sikhangela amalungelo abantu ababotshiweyo siyalungisa i-report ehanjiswa ephalamente ehanjiswa kulabo abasikhokhelayo ukuthi batshintshe baguqule okwenzakalayo ngamalungelo abantu
uNkosazana Priscilla Mbanga isikhulumeli sekomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ubexoxa ecingweni loGaina Gumede weStudio 7. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokukhuphuka kwentengo yokudla kanye lempahla etshiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Tunisia zithi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu asebebotshiwe ngemva kodlakela oluqhamuke kutshengiseleni osekulesuku ezintathu abantu besola imithetho elukhoni ethulwe nguhulumende. Amasotsha athunyelwe elizweni lonke ukuvimba ukutshengisela lokhu. Amapolisa akwele France athi indandatho lomceco wejuri olungiswe ngamatshe aligugu antshontshwe izolo kwenye ihotela esikodlweni salelo lizwe eseParis sezitholakele kodwa phakathi kwamasela amahlanu antshontshileyo sokubotshwe amathathu kuphela. Ezinye iziphathamandla zebandla le-MDCT zithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai yena osanda fanisela ukuthi ulakho ukuthiya isikhundla sakhe ulelungelo lokukhetha ozamelama. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo uthi isisekelo sombuso we-MDCT sikuveka sobala ukuthi uTsvangirai ulelungelo lokukhetha iziphathamandla zebandla okugoqela ongathatha isikhundla sakhe nxa kungakenziwa umhlangano weCongress omele wenziwe ngo-2019. Umuntu okhethwe nguTsvangirai kumele ahlolisiswe ngamadale ebandla leli engakathathi isikhundla sikamongameli, umsekeli kamongameli kumbe ezinye eziphezulu. UTsvangirai ukhangelelwe ukuthiya isikhundla sakhe ngenxa yesifo semvukuzane. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele ncwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sifanda kanye loKhumalo. UNkosazana Khumalo usungula lingxoxo.
Amatyholo enzima ukuthi siqalise ukuthi abantu babe bedlephana emdala engezwa kuhle. Idaba lalelo kumele licubungule sidinge indlela ukuthi nxa kungenzakala ububi ozathatha ukuthi asebenze ngobani. Njalo futhi esekele ukuthi sombuso wethu. So kayisiyo nto singadlephana ngayo. Into nje ukuthi sihlale phansi singalathi sesibone umkhuhlane ukuthi uninjani. Ngoba kambe shiwa yena angizwa njani ulele esibhedlela thina sesibhizi esithi hayi kahlaphumi, kahlaphumi. Kuyadida lakho nokuphuthuka emnyantisa
labantu ishizwe
njalo
asibobuntu. Dr. Spanda, ungangena khonapho sibili abantu bayakhuluma, ungazi uyebulenjini be-social media bagcwele sibilakhuluma ngakhonokho, pho wena uthini ngakho?
Ubonakali mina inhlala yenza le esesayijwayelayo eZimbabwe, mhlawumbe namanye amazwe amalutshwani athize e-Afrika nakwezinye indaweni yase-Asia, ukuthi kulabantu okuthiwa yibo abaziphetheyo abazibambileyo kwezombusazwe, kumbe singathi kungapho kuthiwa ngeke baze babuzwa ukuthi kathi njengoba kunje lokho kwenza kuqondanga. Ngike umzekeliso mfowethu, uyabona ukuthi mina nginje ngingagula emsebenzini ngibe lamalanga angu-12 angu-20 ngingabuya emsebenzini, loba ngigula okungakanani abantu bemsebenzini bayabuza bathi hayi akasikhulumisane ngokuthi mhlawumbe sesingehlisa umholo wakho okwesikhathi lesigula kumbe usutshiye umsebenzi bese kucubungulwa kusetshenziswa le ndlela. Kodwa ku-politics zase-Afrika umuntu nxa esegula sokuyindlela yokuthi singabuzi lokuthi kathi umsebenzi lo wenziwa owenzayo ubone ngani uzawuqhuba okungakanani. Ubone ngani okungaba yinto enhle kakhulu yikuthi njengoba umsebenzi kamnumzana kapresident uTsvangirai uqakatheke kangaka ebantwini baseZimbabwe, ngabe bekuyikuthi la uqakathekiswa yena ukwedlula abantu, ngabe kuyikuthi la esethi hayi bakwethu. Ubone ngani mina okwenzisuku ezithize udokotela wami uthi asize ngitholakale zamana ukuthi lithole ubukhokheli kumbe ngilincedise njengoba ngisakwanisa ukuvuka ngihamba-hamba, ngingabuya ngiphile njalo lami ngizabuya ngijoyine ngingenele estruggling lesisilwe sonke sindawonye. Khonokho ngibone ngani kufanele sikufundisise kakhulu, ayisibo bantu abaqakathekileyo kwezombusazwe, yinhlanganiso.
Ye, ngasisibona ke Makhumalo, siyabona ke abantu abakhulumayo bathi kungangcono kungene umnumzana uNelson Jamisa, kungangcono kungene u-Elias Mudzuri, kungangcono unkosazana Thokozani Khuphe. Amabizo lona lokho buyabuya uhamba njani Makhumalo, sitshele sibili?
Ngiphendule kuba kusanda ingani uyatsho lokuthi ukuthi nxa usemsebenzini ngakhulu kwamalanga ayi-20 baza kubiza bakhe bakubuza ukuthi seshise umholo. Ubaba uTsvangirai wabhala ugwalo olokuthi kuyezwa kuhle usake ayelungiswa ngodokotela, uthiye abalandeli bakhe abadlala akhuphe ukuthi ngiyenkozane khangela into ze-administration zebandla. Ubaba ukuthi ngiyi-acting president, ubaba umesenjakhangela into ze-alliance. Usesilahleke ngaphi khonapho? Wakhuluma njalo ubaba uTsvangirai egwaleni lakhe ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi lo msebenzi akade wenza ezantala kaseZimbabwe awunike ontanga ngoba yibo abazabusa kusasa. Kambe kukhona umuntu ongakhuluma cace okungedlula khonapho. Osokusele lapha yikuthi njengabantwana baseZimbabwe thina sifuna ukuthi siyegokhelwa ngubani ukuthi siyekhipha izane. Njalo isikhathi sokuthi simanyane njengabantwana baseZimbabwe sesijikile, sesadabulana sadabulana sadabulana kwaba labozulu labozanu ndonga kwaba labohoshineni kwaba labobithi, esiphume lakho akulalito yizero. mhlambe kungenzakala ukuthi bonke lamabandla aphikisayo la nqabe qinisile ukuthi bamele uZulu waseZimbabwe ukuthi amkhiphe ebusidlini. Okusehlulayo ukuthi sibambane, sibe nyandanye, siyekhipha izane. Sithi sesikhiphe izane salungisa lo mkonomo welizwe, sidabulane sibuyele lapho esavela khona. UZulu abesethola ithuba lokuthi azikhethele abakhokheli abazababusa eZimbabwe ngendlela bona abayibona ngayo ezabisa izithelo.
Ye, uyakhuluma khonapho Siluma Khumalo kodwa azange aphendule lokho ukuthi pho-ke lawo mabizo alokho aphumaphuma Makhumalo ungathini ngawo?
Avela kuZulu. Kilathi ngibandla elilandela izifiso zikaZulu.
Bonke bobathathu bona babafakwayo bangangena basithathe isikhundla sikaTswangirayi kungabikho udubo olukhulu, kodwa kuqakathekileyo engibone ngani uMP akakukhangelisisi njalo uzama ukuthi agidele eceleni kwakho njengalokhu okwenziwe yizani ukuthi umgabo belokho gide indaba yokuthi yena anga isikhundla sakhe singathathwa ngubani, amasosha azocina emtshayile. Yikho lokho ukuthi kule ndaba ezithize ezisisekelo sombuso weMDC eziphumayo khonapho ezihluphayo ukuthi lowo angathatha ibandla lingaqhamuka phakathi, lowo angathatha kungabe kutshengiselani. Okufana lokunje, okufana lokuthi uMP uJamisa abantu bathi hayi wapho into akazange ayelekthwe kufanele loMduri, abanye bathi hayi uVice President uVP lobo ayelekthwa akasomuntu oqine kangako.
UDokotela Nkululeko Sipanda yincwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Kwezemidlalo lamhlanje selilomqeqeshi omutsha iqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu, kubika uJoseph Njanje.
UMatinda uthatha isikhundla esithiwe isizalwane selizwe leHolland uErol Akbi, njalo uphenduka kuqemba lidlalela waphinda waliqeqetsha evela elizweni leBotswana, lapho asebenzele khona amaqembu ambalwa aguqela eleMotshwedi Center Chiefs, eleTownship Rollers kanye leOrapa United. Uphakamise isicoco seligi kathathu kweleBotswana, kabili leqembu leMotshwedi Center Chiefs la kanye leqembu leTownship Rollers, kodwa usekhumbule ekhaya kuqembu akhulele kulo. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube uthi uMatinda isikhundla sakhe ngesika-technical manager, okutsho ukuba kukhala esakhe isicathulo kukho konke okumayelana lokudlalwa kwenguqu kuqembu leBhoso.
The technical manager charged with creating a seamless flow of activity.
Umkhokheli wabaqeqeshi kusukisela kumaqembu alabo abasakhulayo uze ufike kuqembu lethu elidlala kuzinga laphezulu nguMatinda Ndlovu, obizwa ngokuthi ngu-technical manager. Nguye olomlandu wokubumba inhlelo zonke zokuqeqesha kusukela kulabo abancane size sefika kuqembu lethu laphezulu.
UMatinda uzaphathiswa nguMandla Mpofu kanye loMelusi Sibanda, kuthi okhangele abadlali nguvezi igama Dlodlo, ikanti umqeqeshi wabonozinti akakakhethwa. UMelusi Sibanda nguye njalo umqeqeshi weqembu elaziwa ngegama elithiwa iBhoso 90, lona elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League, ephathiswa nguGift Makeilunga, kuthi okhangela abadlali nguMarco Tundutube. Ulunga nguye njalo oqeqetsha iqembu labasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwechumi lathobamunembili, kuthi abaleminyaka engaphansi kwelichumi lesithupha baqeqetshwa nguSiza Abantu Khoza, ikanti abaleminyaka engaphansi kwelichumi lane baqeqetshwa nguDaniel Ngwenya. Kube sokusithi okhangela abadlali nguSmart Moyo, odokotela beqembu nguHilary Chuma kanye loLoyal Nyika. UDube uthe uMatinda labanye bakhe sebeqalile amalungiselelo alo nyaka, njalo ensukwini ezilandelayo baza kwethula uluhlu lwabadlali balo lo nyaka. Abaqeqetshi bamaqembu abasakhulayo bona bazaqhuba uhlelo lokudinga abadlali abatsha ngomgqibelo eHighlanders Clubhouse. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga jaha lezansi ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yabokholo lesiKristu iZimbabwe Divine Destiny Network ixwayisa uhulumende omutsha ukuthi ebuse ngendlela yesuthisa uZulu etshiyane lebilandelwa ngumgabe. uzulu wamukela ngembono etshiyeneyo amazwi kamnumzana Jonathan Moyo, yena othi abantu abaningi bathukuthele ngokugenqulwa kukamgabe embusweni. Kwanelo kwalamhlanje oluvalelisayo ngontungamile Inkomo. Salani ku Studio 7 Live Talk Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.